Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
To the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Lamukele ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair lonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ephinde njalo ontanga okhijana yebo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu manje njengoba lonyaka bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair bona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo abikwa esisemaphethelweni njalo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi aweZimbabwe Special Permit azangezelelwa isikhathi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende wethule umbiko othi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19 e-vaccine zingaze zisazihlupha ngokuya emsebenzini. Abantu bemukele ngembono ehlukeneyo lelinyathelo, abanye besekela njalo abanye bengalisekeli besithi lephula ilungelo loluntu. Intathela izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchongwa emhlanganweni lentathela izindaba avame ukuwenza ngokuveza ukuyabe kuhlafunwe emhlanganweni wedala labaphathi ntambo elekhabhinethi owenziwa ngeviki. Unkosikazi Mchongwa uthi ikhabhinethi kubone kufanele ithathele linyathelo ukulondoloza impilo zabantu abeza emahofisini kahulumende uzodinga usizo.
Pursuant to the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Ngokulandela esake sakutsho ukuba izisebenzi zonke zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela, iqula labaphathi ntambo livumelane ukuba labo abangahlatshwanga bangaze bavunyelwa ukubuya emsebenzini.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi liyemukeleka lelinyathelo likahulumende njalo ekhuthaza uZulu ukuba ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela.
Ngasafa kudala ngoba kwakukhona ama-vaccine ayekhona awepolio awani sasiwahlatshwa siba ngabantwana abancane. Abantu kabahlatshwe, mina singahlatshwa amabili anzwanga lutho. Ukuthi ngahlatshwe lokuqala akuzange kumbele kumvimbano mbeni ukuthi kukhanye sibe ukuthi umuntu lo ohlatshiwe kaangizange.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu akusoze kuthinte izisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa lezamakampani azimeleyo.
Okungani kuyasikhuba nje ukuthi sesibona singathi kubandlulula. Ukuthi kungaba lo mthetho yini okufaneleke ufakwe nguhulumende ubamba abantu ngamandla ukuthi babe le vaccination certificate kumbe bahlatshwe. Ngokubona kwethu iconstitution yelizwe angazwa ke ivumelane lakho, abantu bayazikhethela. Singazi ukuthi ngesikhathi esilandelayo sizabona sokulomthetho yini, asikwazi ilokho. Kodwa sesibone ngani nje okukhetha-khetha lokhu indlela yokumbe kubamba abantu ukuthi bevaccinethwe.
Unkosikazi Mchangwa uveze njalo ukuthi amalunga awe-cabinet ananzelele ukuthi inani labatholakala bele COVID-19 kanye labalahlekelwa yimiphefumulo selinganeno esithi konke lokhu kungenxa yenhlelo ezabekwa nguhulumende zokumelana laleligciwane emizameni yokulondoloza impilo zabantu bonke elizweni. Kunje uthi inani labadinga usizo lwesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 selehlile nxa kuqathaniswa lamaviki ambalwa edluleyo. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abedlula amakhulu amane 418 bele COVID-19 njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe abayisikhombisa babo yibo abalahlekelwe ngumphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba ndawonye sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4550 asebelahlekelwe yimiphefumulo phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu 126817 abatholakale belawo selokhu waqhamukayo nyakenye abedlula kancinyane njalo ikhulu 119216 babo kwaba ngabasila kiwo. Abantu phose abafika inkulungwane ezilithumi lasikhombisa 16938 abahlatshwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine izolo bakhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leli okwakuqala laya kuzigidi phose ezintathu 2,873,893 lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1,926,947 asebehlatshiwe ijekiseni lesibili kubika abogatsha lwezempila kahle. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuthi kube sekuhlatshwe izigidi ezilithumi 10 million zabantu elizweni jikelele ukuze asuthiseke ukuthi abantu bonke bavikelekile kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis kama.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo kusukela ngolwesibili kusiya ngolwesihlanu abikwa esisemaphethelweni njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. Isiphathamandla seZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa kulumbuthano abalisa eleBotswana, DRC, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Uthe umbuthano lo uzaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 njalo abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 abasoze bevunyelwe ukuphatheka kuwo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esiqale ngokumbuza ukuthi abahlali bakoBulawayo bawamukela njani lombokiso.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair lonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yebo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair. Manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwe-10 lasifica mnembili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona. Njalo abantu abukhanya bazafika yilaba abaye bethe bamenywa. Ngokunjalo izakhamizi zaboBulawayo kuhle kwazithena khonokho isasasa liyanejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo izakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahambi kakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khona phana kwalaba abaye bethengisa, iningi labantu alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo-ke laba abaqotshwana aba-above 18 abasoze bakukhangele ngelihlo lelana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane ngoba bona bakhangele ezinye izinto ezibahluphayo. Lo nyaka-ke i-trade fair izaba ngeyalaba abalamabhizimusi lalaba abanxusiweyo, kube sokusithi umhlambo omningi kawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye. Kambe kathesi singakubona yini lokho?
Ibhizimisi izabancane kakhulu, ikakhulu kulabo abakhangele ngezamahotela, ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiwe bevela kwamanye amazwe njalo kuludlelwana nohulumende, kube sokusithi lazo iziphatha amandla zikahulumende. Ngakho-ke amahotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalokudlelwana nohulumende. So kuzathi labo abangelabudlelwana kuqinileyo lohulumende abasoze bathole lutho, ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapha amahotela. Kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe labo bazadirekthwa ngunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi. So lawa amahotela alobudlelwana nohulumende yiwo azaba lenzuzo. Abaningi kabasoze babe layo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair. Njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair inzuzo yabo izabancane kakhulu, ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda ababe bethengisela khona, ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili. So kuzathenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana, akusafanani ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelaye ekoBulawayo. Abamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party elikhokhelwa ngumnumzana Charles Mutama namuhla bakhulume lamalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho ngesicelo sabo esokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Ikomiti yeParliamentary Legal Affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party, babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izizalwane zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe zivote. Umnumzana Mpilo Matutu, umgcinisihlalo webandla leli, uthi basanda kothulela idaleleli ugwalo olujulileyo ole-petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlalisana phansi le-August House sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa beyinzalo yeZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla le-Patriotic Zimbabwe esethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le Justice and Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani silesicelo leso, njalo ukuthi isicelo leso sizasisiza ngani, sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabe eZimbabwe. Ikomiti ithe ikuzwa lokhu yabuza eyayo imbuzo, njalo yakhanya ingani lokhu kuzwisisa lokhu kade kusuggesta kumbe kubiswa kubekwa ngummeli wethu.
UMatutu uphinde wathi
uthe ngemva kokubeka kwammeli wethu basesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho washo kuvunyelwana ukuthi i-PZ izasuka lapho iyophuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa ngumnumzana Innocent Ndibali ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UDivali uthi uqakathekile ukuba abantu bonke abadabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza voter registration kuma different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo wabo okuvota, ngoba thina as understand ukuthi kuyini ikuyini okuwehlula uhulumende, ngoba uhulumende wethu ulayi capacity. And mina njenge leader ye EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote. And because i politics yeZimbabwe e government le ku opposition sitshintshile, i politics yokuphikisana kodwa singathethisani, i politics ye development, yipolitics yepeace.
Umnumzana Joseph Juma osekela ibandla leZANU-PF uthi uya kusekela lokhu loba nje esithi kumele udaba lolu luphathwe ngemfanelo.
I-diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane iyenzakale kuphela ikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba naloko abakuthi ngama loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathiza sifuna kwenzakale khonapho khonapho.
Umnumzana Kindness Baradza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukips Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa basesigabeni seCalifornia khonapha eMelika bavote besekela usibalukhulu waleso sabelo owebandla lamademocrats uGovernor Gavin Newsom ukuthi engasuswa kuleso sikhundla ukuvota okwenziwe izolo kade kujojozelwe ngabanye abakade befuna. UNewsom abanjwe ngamandla ukwehla kuleso sikhundla isikhathi sakhe singakaneli ngoba besithi uyehluleke umsebenzi wokumelana le-COVID-19. Umongameli Joe Biden welemelika ubikana ubana umonakalo wengozi ezibangelwe ukuguquka ngomkhathi elizweni lakhe udale indleko yamadola aphose yafike ikhulu lamabhiliyoni $99 billion nyakenye kuphela. Lokhu ukutsho ekwethekeleleni kwakhe indawo ecutshungulwa ngezamandla kagetsi e-National Renewable Energy Laboratory esesigabeni seColorado ethi elemelika libhekane lengozi enjengebhomba elimele ukudubuka yiloba yisiphi isikhathi uhlangothi lwezokulondolozwa komkhathi. Uphenyo olwenziwe ngabezindaba abe-Associated Press luveza ukubana phakathi kwamakolishi amayunivesithi asezabelweni asemelika angamashumi amabili lasithupha awo 26 yiwo angadingi ukubana izifundi zize zibe ngezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukuthi ziqhube izifundo kiwo. Iningi lamayunivesithi adinga ukuthi izifundi zibe ngezihlatshiweyo ngezisenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kanye laseCalifornia. Inkokheli yamabandla ezombusazwe yehlukeneyo kweleGini ibe lomhlangano labebutho abahluthunele umongameli Alpha Conde intambo zombuso ngeviki edluleyo. Lo ubungumhlangano wokuqala phakathi kweza kwenziwa kumalanga amane alandelayo ukuhlaziya elakusasa laleli lizwe elingentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Umongameli Kais Saied weleTunisia wethule umbiko ekhonona ukuthi ilizwe lakhe libuswa yizinhliwi. Wathembisa ukuqinisa impi yakhe yokulwisana lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zezombusazwe elizweni lakhe. USaied uxotshe umsebenzi inhloko kahulumende wakhe ngontulikazi lonyaka, wachitha idale lephalamende, wakhipha umthetho ovikela ubotshwa kwamalunga aleli dale, wathatha njalo intambo zokukhokhela ingatsha zonke zikahulumende.
In inhlanganiso ezimele izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa seziveze ukukhathazeka ngezithi ukuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amapermit aweZimbabwe special permit aphiwa amalunga aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amabili azavuselelwa kumbe hatshi nxa iphelelwa isikhathi ekupheleni kukambalakazi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inyathelo likahulumende okwele South Africa lokungaphumeli obala ngokuthi iyozala nkomoni nxa amapemithi la ephelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi 2021 selitshiye ikusasa yeningi labeZimbabwe abalamapemithi la libuvilibana. Baphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili close to 200,000 abeZimbabwe abaphiwa amaZimbabwe special permits ababha ilungelo lokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa okweminyaka emine. Kusukela ngo-2010, uhulumende wavuselela amapemithi la ngemva kweminyaka emine. Njalo bekhuluma kusase lesikhathi ukuthi ayavuselelwa kusenzelwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezi zilungise konke okufunakalayo kugoqela amapasipoti asesalelwe iminyaka emlutshwana. Lobanje sekusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi amapemithi la aphelelwe isikhathi, iofisi yomelwe eZimbabwe kwele South Africa ithi ilokhu isalinde ukuthi iSouth Africa yethulise inqumo sokuthi kuza kwenzekani. Isiphathamandla sale ofisi uConsul General Melody Chaurura utshele umhlangano obuqoqwe inhlanganiso yeSilo kwele South Africa ukuthi zonke inkulumo ezidingakalayo sezenziwe sekulindwe idale labaphathi intambo kwele South Africa ukuthi lethule isinqumo ngekusasa yamaphemithi la.
We can however confirm that consultations on the issue have been underway.
Inkulumo ngalolu daba sezenziwe. Sesilinde uhulumende weSouth Africa ukuthi atsho azakwenza.
In this regard, we continue to wait for pronouncements by the host government's competent authorities on the future of this permit.
Lokhu sekuchiye iningi labeZimbabwe besevalweni olukhulu. Umgcini hlalo enhlanganiso emela beZimbabwe kule South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi ukungacaciswa kwalolu daba kuzenza impilo ibe nzima kakhulu kuzalwane zeZimbabwe leze.
Kule ngozi yokuthi nxa kungakhulunywanga masinyane kumbe engazange avuselelwe ama-permit, amabhanga azovala ama-account abo ngoba ama-bank account avulwa nge-permit, abaqhatshi kabasakwazi kambe abantu laba abasebenzayo bazabe lokhu bekhona ngomnyaka ozayo kumbe babe bengasekho. Lathi silindele yena uminister udokotela uMotsoaledi ukuthi achasise ukuthi kuzahamba njani.
Umgcini hlalo enhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo uNkosazana Victor Mathutu uthi ayikho into enzima njengokungazi ukuthi ikusasa lakho limi kuphi.
Kuyasikhathaza kakhulu lokho ngosihlalela evalweni impela ngoba sazi loba azavuselwa noma avuselelwa. Ukuthi futhi lobe zavuselwa bazavuselwa kwesikhathi esinganani ngoba isinyanga sezisele nje sezintathu. Abaningi sebeqalwela ukubuzwa lasemsebenzini ukuthi njengoba iphepha mvume lakho lokuvumela ukusebenza lapha eSouth Africa seliphela uzakwenza kanjani. Awukwazi nokunika abaqashi impendulo eqondileyo ukuthi uzokwenza kanjani ngoba lathi asikabi nolwazi nje ukuthi kuzokwenziwani. Asazi lebe abantu bazophelwa imisebenzi.
Imibuzo ebithunyelwe isikhulumeli sikamphathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ebidinga ukwazi ukuthi kungabe isinqumo sesithethwe na ngalolu daba nokuthi kukhangelela ukuthi isaziso sethulwe nini ibingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Mesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Wezemidlalo kulembiko ethi umqaqeshi weqembu lenguqu leFC Platinum uNomen Mapheza nguye osethethe isikhundla sikamqaqeshi weqembu elimela iZimbabwe lama Warriors ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka Zwaiko Logarisek. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguquko ezweni yeZimbabwe Football Association iZIFA ibikwa isikhethe uNorman Mabheza ukuba abe nguye umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguquko. Abaseki bebunda bathi lo mqeqeshi uzancediswa nguTaura Mangwiro ngumqeqeshi weqembu leTriangle kanye loMandla Mpofu ngumqeqeshi weqembu leHighlanders. Umqeqeshi wabona uzinti kubikwa kungu-Energy Mramba Doro yena osebenzisa la iqembu leChicken Inn owayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elishumi lanhlanu elimela ilizwe. UDumaza Dube uthi akuqondanga ukuba inhlanganiso yeZIFA ibe yilokhu iqhatsha abaqeqeshi abavele belamaqembu abawasebenzelayo.
Ya mina umbono wami abakhokhela iZIFA kumele bakhethe okhochi abangekho emaqembini akhona. Baningi okhochi eZimbabwe, even kungathiwa ngokhochi ababamba uhlelo okwesikhatshana, kodwa kababe ngokhochi abangekho kumaqembu njengesemazweni abelungu. Uzafica ukuthi kubo-England khona ngale kwelengilandi lakubo-Brazil okhochi abakhethwayo for national teams kabakho kumaqembu lawo adlalayo.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, isivumelwano sokuba inkampani ethengisa amafutha emota yesakunda yiyo esisekela amaqembu athele Dynamos kanye lele Highlanders ngemali lwethulwe kusemthethweni ngolwesibili ntambama esikodlweni iHarare. Amaqembu mabili azasekelwa ngemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola asemelika loba nje ezabe iphiwa kuyimali yakwele Zimbabwe. Phezu kwalokho abaqeqeshi kanye labo kapteni bamaqembu omabili labo baphiwe imota zokusebenzisa. Ekhuluma namhla emkhosini wokupha abaqeqeshi labo kapteni izimota, umnikazi wenkampani yesakunda ukuda kwashe Thagwirei utshele ukapteni weqembu leHighlanders u-Ariel Sibanda kanye lokapteni weqembu leDynamos uPatson Chaure ukuba imota ngezabo ngesikhathi besesikhundleni.
This car is for you to move around. Uhlala ngaphi? Kobulawayo.
Inketa 6.
Hamba la Inketa 6. Ungayi GM7. Hamba la ngekhaya. Yato. Kodwa mina ukuthi ungabuyi kimi.
Isimo bese sisibi kakhulu kuqembu leHighlanders enyangeni ezedluleyo lapho ebelingaselenisi khona ukubhadala abadlali bakhona, kodwa abaswele ukusebenzisana kweqembu leHighlanders loTagurey yena osolwa ukuba udlamkani omunye labebandla elebusayo, kodwa abanye njalo bathi okuqakathekileyo yikuba iqembu lebhoso lingafi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lamukelwe ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair, wona ukhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSthandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.